ama inhlelo zethu zihamba kuhle ngoba phela senzo ukuthi simise yonke into vele elokuhlangana kwabantu phakathi kodwa kulokunye singani okungasijabulisiyo onjengokuthi uzananzela ukuthi umkhuhlane lo uthe uqalisa vele ukwazakala ukuthi ukukhona uhulumende akazange athabe sokwethula umbiko wabantu abatholakale belegciwane leli endaweni zabo Harare. Sathola ukuthi bachothoza umeya, bachothoza lo mongameli webandla le-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi uwenzeleni ukuthi akhulume ukuthi kulabantu abatholakale belegciwane ele-corona virus. Okutshengisela ukuthi kwesinye isikhathi kungaba khona ukuthi abavezi iqinisa abantu bakahulumende.
Ya, Mnumzana Moyo, wena ubona njani okwenzakalayo? Ubona ungani kukhona yini okungenziwa ngamabandla aphikisayo wezombusazwe kumbe kumele agoqe izandla akhangele uhulumende?
Hayi cha, ngoba ukulwisana legciwane leli akula politics phakathi, ngoba leli gciwane likhethi ukuthi uyizanu yi-MPC uyini. Igciwane leli lihlasela wonke umuntu, so I think amabandla okuphikisana enza kahle ukuthi aphumele ngaphandle egcekeni, yakhuthaza abantu babo abalandeli babo ukuthi nohlalana emakhaya until igciwane leli liphele. Siye sabona lathi umongameli wehlangano wethu uDr. Thokozani Khuphe ekhipha amavideo ekhuthaza abantu ukuthi bahlale emakhaya. Njengoba etshilo uMnumzana Shirozo, I think imvumelana layo ukuthi kukhona okungacaci kahle ngohulumende, ngoba even noma sibheka khona manje sithola kuthiwa there's only 25 cases and 3 deaths. Ama-numbers abo la to us ngathi suspicious nje, angiboni ukuthi baphumele egcekeni. And into engalimazisa abantu, ngoba abantu bangabona amanamba amalutshwane kangaka bazosuke bayeke ethise labo bazitshele ukuthi hayi izinto kusho ukuthi ngapha thina sihlaselwanga ligciwane njengezinye indawo.
Ye, Mnumzana Chiroza, wena uthini ngalokhu okukhulunywe ngumoyo, uyavumelana lakho yini?
Kuqondile, kuqonde njengosolobhon. Phela ngalesi sikhathi ayisiso sikhathi sokuthi sikhangele ukuthi ipolitics, angithi isikhathi sokuthi abantu bevikele ukuthi impilo ingalahleki. Manje bemfuna ukuthi enye into ephezu kwamabandla, into yokudla. Uzananzelela njengakutsho kwenye iprogram ukuthi uTrump umongameli we-America ke yena usekhipha 2 trillion ukuthi ancedise abantu be-Medica ngesikhathi besikulama-lockdown lani. Lapha eZimbabwe uhulumende akazangakhiphe lutho ukuthi ancedise abantu. So kuhle sibili ukuthi abantu kuye kuthiwa kule-lockdown. But nxa abantu bengela kudla bengancediswa nguhulumente kungela into zokuthesta, so sisho ukuthi abantu sebeyakufa ngendlala phela ezinto ngikuyabona. Kanti kungani kusenzakala endaweni ese-Afrika ukuthi uhulumente abafundi bancede ozulu kodwa bayabe thatha imali ze-tax ebantwini? Angithi so ngalesi sikhathi impupho kamelanga i-short, ukudla kumelanga ku-short, uhulumente kumele ancedise abantu wenzela ukuthi sibone ukuthi umkhuhlane lo sesiwehlule.
Ya, Mnumzana Moyo, siyabona ukubana bakhona abanye enye inkokheli yezamabandla aphikisayo ababalisa uMnumzana Charlton Wende, labanye sizwe kuthiwa sebethe bona bazakupha impuphu kulabo abaswelayo. Amabandla engayenza njani? Siyazi ukuthi baloku yingcosana nje abalakho, abangeke baphathisana?
Hayi, into enhle kakhulu ukuthi baphathise, ngoba makuye ukuthi amabandla njengamabandla la aphikisayo siloku collecta ama subscriptions from ama members ethu, and makuye ukuthi imali lezo zisetshenziswa ngendlela eqondileyo, I think kubalekile ukuthi amabandla akwanise ukunikeza back to ebantwini, especially njengoba sazi ukuthi zanu mayidistributa ukudla, even kungasikho ukudla kwayo okudonethiweyo, badistributa on partisan lines, bafosa abantu ukuthi babuye bephethe amakhadi ezanu. So I think amabandla maye ekwanisa lawo akwanisayo, I think kuyabongeka kakhulu ukuthi banceda abantu bakithi, ngoba indlala yinto ezenza ukuthi abantu bagcine bephuma ngaphandle bengasabi ku-lockdown.